Lokhu kuphume emhlanganeni omkhulu wokusebenzelana kwamakhansela kudaba lokutholisa abantu izindlu owenzelwe eHarare namhlanje ngaphansi kwenhlanganiso ekhuthaza ukuthembeka eTransparency International Zimbabwe. Isiphathamandla senhlanganiso yeCombined Harare Residents Association, CRA, uMnumzana Tendai Mchada wazise ukuba kulokungenela kukahulumende kumisebenzi yamakhansili osokuphazamisa ukuxutshwa kwayo ngemfanelo. Umqondisi weChitungiza Residents Trust, uMnumzana Mavela Sikhumalo, uthi lokhu ikwenza osokubhakile kundawana zonke.
Bagcina abanye bakhona bethatha iland leyo bengayitholanga kakuhle. Sebegcina sebeyithumeza amabizo ama-fallen heroes in most instances. Njengoko uba kathi sitsho ukuthi Thonkogara Housing Cooperative, Chitepo, njani njani. Ukuze bona, nxa sebesiya ku-politics, babona ngazathi kuza kuba very difficult ukuthi uhulumende abuye. Athi ayidilizani izindlu lezingcoma kuyabe sokubonakala zathi le lack of respect kumnikazi webizo ilona lelo. So bona sebefuna ukusebenzisa ipolitics ukuthi lokhu kwenzakale.
Ukhumalo uthi umkhuba wokuthi umhlabathi ugcine unikezwa ngumphathi ntambo wokubusa kwezabelo uMnumzana Sevia Kasukubere wona amakhansile khona awamukeleki njalo uzaphazamisa imisebenzi yamadolobha. UMnumzana Mfundo Mlilo esinye njalo isiphathamandla seCRA uthi idolobha leHarare lisalela muva kwamanye amadolobha ngenxa yalolu dubo ngoba lingenelisa ukulandela ezinye indlela zokulitholisa izimali.
Idolobha kumele libe lalokho okuthiwa yi-special plan. I-special plan ngathi US ngathi yi-vision kumbe singathi ngumgwaqo sitshengisa ukuthi bavele bona bafuna ukuya ngapi. Ngoba singakhala amadolobha njenge-Johannesburg balayo okuthiwa yi-developing an African city, a global African city, okutsho ukuthi bona bazama ukuba ngathi yinzika ye-continent yonke nje ye-Africa. So idolobha leHarare kumele kube la i-plan naleyo. Bangayenzi i-plan leyo, kumele bazame ukuthi indlela abakhangela ngayo indawo. Amanyathelo la athathayo gafinyeleli esikukhangeleleyo esingathi 21st planning. La amanyathelo adinga ukuthi aphe abantu umhlaba. Thina sidinga amanyathelo adinga ukuthi adevelop i-economy ngoba amadolobho singathi ngama-engines of growth. Yikho lapho okusukela khona i-development.
Umlilo uthi leli dolobha lisebenza ngebhajethi efika kuzigidi zamadola ezingamakhulu amathathu, 345 million. Khona idolobha leJohannesburg njengomzekeliso lisebenza ngebhajethi efika kubhiliyoni elilodwa. UDokotela Manase Kudzai Chiweshe, ofundisa izifundo zentuthuko ekolitshini leChinoyi University, uthi loba okunye okwenziwa ngukaSukubere kusemthethweni, okudingakalayo ukuthi abantu begcine besebenzisa inhlanganiso abalazo lamakhansila abo ukuphikisana lokwenzakalayo. Nikeza njengomzekeliso ukuthi bengezwa kuthiwa umongameli ethembisa abasakhulayo izitanda kumadolobha atshiyeneyo bebuzisise ukuthi ulalo na ilungelo lokwenza kanjalo. UKhumalo uthi lumkhuba sokumele uphele.
Izindlu zifuze ziphiwe ngumunisipala, kazifuze ziphiwe izindlu ngama-politicians kumbe labo abantu abasezithi kathesi ngama cooperatives, ama housing cooperatives. Lokhu kakuyenzwe okusemthethweni, bachiyele ama urban planners aqualified laba abasebenza ku ma local authorities ukuze bayenze lo umsebenzi. Hayikhona ukuthi kuyenzwe on partisan kumbe political grounds.
Ukansila Herbert Gomba wekansila yedolobha leHarare uthi balodubo lokuba kulokwenziwa nguhulumende bengelalwazi lokwenzakalayo bebe sebebona becelwa ukuba bethathe ezinye izendawo eziyabe sezihlaliswe kutsha abantu ukuze zibe ngaphansi kwekansili yabo. Wengezelele esithi loba kunjalo njengekansili basebenza katalala bezama ukulungisisa okufana lokukhuthazwa ngomlilo, esithi bavula indawo ezintsha ezi ngasebenzela khona abantu ukuze bevule imisebenzi lamathuba kulolu dolobha kulokuthi bathathe indawo lezo njengendawo zokuhlala kuphela besiyalala kundawo ezithile bevuka besiya emsebenzini edolobheni ekuseni kulokuthi besebenzele kulezo ndawo abahlalikizwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.